kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salbonani injani, salalala ngase South Africa kodwa ngibuye eToronto. Hayi kamazwe ngilisho, kodwa ke bengithanda ukusola ngesizwe esenzakalayo lapha kithi eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola bengisola ke laba abaphezulu ama-veterans, cause ngibona ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayethusele abantu, abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom, cause babona ukuthi uma kungathatha-ke abatsha batake over from bona ama-compensations lawa abawaphiwayo azabe selahlekile, akusekho umuntu ozobabona ozakaba-recognize. So yikho bebhizi cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama-veterans siqala ngabo o-president o-vice president ama-major generals wonke besizobuya kwabanye, yibo abanikeza amasotsha namaphoyisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayithusele. Into le abayenzayo mina ngiyibona irongo kakhulu, cause uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa? Kumbe yikho ababekulwela ukuthi khona bazohluthula bahlale nje bekuba badlayo bona? Cause-ke lokho abakuthoyo ukuthi amasotsha aye kumsebenzi adizethaka babe bangani nabantu ukuthi bahamba besiyashana nabantu abazikhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakhe uthiwe ngakapresident bacabangele lokhu abakungcono. Umuntu usowayeka wathiyana nakho lokho, so ulwane abakhuzwe laba abadala laba kanti bona ababotho.
Njani kuthi 7 siyakulisa ngomaphumalo lapha ngeSouth Africa. Lokho kwenzayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izilelana nabasakhontrole laphana baseZimbabwe kumele bebambane benabambane bebone ukuthi kuyabhidliswa umbuso we-ZANU-PF. Uma umbuso lo ungabhidlikanga kuzaqhubeka kunje udubo lokuba lusiya phambili, ngoba khona manje abantu bayalamba, abantu akula nto ekhona, imigwaqo isilo yonke ithi isifile, into esebenzayo nje lugodo. Abantu kababuswa lugodo njengenkomo ezilimayo. Konke lokho khona kuroma kuroma, noma kuthiwa abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha ini, kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo. Yonke le nto ezifana Zimbabwe ayihlekisi futhi kayikho mnandi. Kuba kwabona kanti ilizwi leli kalilamvalela phambili, liyinqwela njenganamasondo. So inqwela nalamasondo izadiniswa ngubani? So abantu kabakwezama ukutshenja istepsi bebona ukuthi iZANU-PF iyabhidlika mpela, kungena abanye abantu abangasiyibo kuphumelwena nje intshotho yeZANU ibhidlike iphele, ngoba ampontu kuphela kweZANU kuba kuyikufa kweZimbabwe. Ngoba kwakule ZAPU, iZAPU yaphela sakwamukela savuma le ZANU makube njalo, kungena omunye umuntu ongasoze bekhuluma ngayo ngento ezinganamsebenzi.
Ngusingene Enkayi North Nkosivale, salibonani balaleli. Mina ngisemakhaya lapha in a rural area. Kuleyinye i-shut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since zavulwayo mhlaka 8. Akulabantwana abaya esikolo. Khonapha kuward 11 ngike ngabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela, angizanga ngihlangane lomntwana duze le any of our schools. Kwezinye izikolo kuward 11 khona vele lamatichara wakho, lokhu ezavulwa izikolo abantwana abazake bafunde kule shutdown of schools. Sicela ukuthi uhulumende athi address this with the agency it deserves. Ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi? abantwana have lost a total month bengafundi emakhaya kona akula teacher ngitsholo yedwa owake wafundisa kwesinye isikolo khonapha agcizane kulomuntuswa kwazama ukufundisa baphose bamudla amanye amatitsha government address this with the agency it deserves.